So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuNkwenkwezi 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa ende bona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda esomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu.
Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amane lasishiyangalombili 48.
Umuntu ongaxotshelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaxotshelwanga ukuthukana lo Monica Mtswangwa kumbe uChris Mtswangwa uxotshelwe uxabana lo Sibusiso Moyo.
Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Motodi sexotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zeZANU-PF. Amazwe angentshonalanga asecothoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumachumi amane lasishiyangalombili 48 ngemva kokutholakala kwabesifazana ababili belomkhuhlane lo izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi ababili laba bafike elizweni kunsukwana ezedluleyo, omunye evela kwele Botswana kuthi omunye obevela kwele South Africa. Asebebulewe yi-coronavirus eZimbabwe balokhu bebane kuthi asebesindile labo balokhu belitshumi lasishiyangalombili. Emhlabeni wonke jikelele umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 329,000 njalo wahlasela abedlula izigidi ezinhlanu 5 million. Ukukhwela kwenani labalomkhuhlane lo eZimbabwe yinto esichiye inengi lithithibele. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa ende bona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda esomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu. So thina njengelizwe sesingena emqandweni kuzaya kuqansa. Okulusizi ukudlula konke ukuthi thina ma ukhangela uhulumeni wethu i-testing yangkhona kayitshengisi ukuba yi-testing esuthisayo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi i-social distance is not there. Ungaza kuyikhulume ngayo emabhasini abantu baye beminyezelene. I-monopoly yona le abayenza eyozubukho ukuthi kube nguzubukho yedwa othwalayo iyenza ukuthi i-transport ibe nlutshwane. Abantu abaningi uma sebesiya emisebenzini umbene sebevela khona baye bebeminyezelene, abantu bayaminyezelana bedinga ukudla. So mbona ngazathi konke okuzanywayo kuzaba nzima ende laba abantu ababuyayo babuya bebaningi ende le testing yangkhona ingani kayisiyo leyana esuthisayo ngokufanayo. And abanye kulamahungahunga ukuthi bafika bese bedlule bejoyina izimuli zabo. So mbona ngazathi ukumemetheka komkhuhlane lo ngetesting yethu engani ayicaci lokuthi abantu abatestiwe labangatestwanga uvele kwenzakalani. Umkhuhlane usungabhubhisa isizwe ngendlela into ezenzakala ngayo langendlela abantu asebekhohlwe ngayo ukuthi kulomkhuhlane.
Ungathini ngodaba lokuthi ababili laba ababanjwe umkhuhlane lo izolo bavele phandle, omunye uvele kwele Botswana omunye uvele kwele South Africa?
kuzenza kakhulu abantu lapha eZimbabwe kubachaye kakhulu ngoba uma kubanjwe ebantwini bona laba bavela out beyabe ngabuya ngehedwe vela out babuye bebaningi balethwe ngabantu so ngibona ngazathi bona labana abantu ukuthi kuthiwe ba-trace betholakale so kufuze eqalela khona leBotswana izizalwane zeBotswana ezibalethileyo eplumtree eSouth Africa ababalethileyo so ngibona ngazathi kuyakutshengisa ukuthi awusiye umuntu obuye yedwa ungathi umuntu lo obuye bebangaka ebhasini bafika bahlala baba bangaka how many people was in contact with so kuyakutshela ukuthi vele is not easy to trace yonke le yinto so ngibona ngazathi okuningi sesikufaka emandleni enkosi kakhulu lapha eZimbabwe ngoba thina sodwa njengabantu beZimbabwe abaselizweni lodubo kunzima ukuthi sithi singamelana ne-corona.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso elwela amalungelo ibhejo likaZulu. Kusenjalo uZulu weMathebeleland South uthi usedlela evalweni kulandela ukubaleka kwabantu abalithumi lasishiyagalolunye abakade bevalelwe ehoteleni yeNASA eBaitbridge besahlolwa igciwane lecoronavirus. Abantu laba ngabavele kwele South Africa njalo iningi labo lalibotshiwe kulelo lizwe. Kulabanye njalo abahlanu ababaleke kuli hotela kunsukwana ezedluleyo. Sixoxele sakhamuzi seGwanda umnumzana Thande Kozintimkandla.
Laba balekileyo sebeyingozi kakhulu ngobana kabaziwa le simo sabo ukuthi sinjani bazahlangana lobani kutheni kwathini kuba yinto enzima leyo ukuthi abantu bayithathe lula sengathi bangabanjwa masinyane ngobana njengoba nje bebalekile sebeyendani ezijiyeneyo bahlangana labantu abaningi abanye vele ngababazi labo kabazichazi ukuthi babaleke besuka ku-quarantine yinto embi leyo kumele badingwe babonakale baze bachaze zidembali yabuthi besuka lapho bahambe njani ukwenzela ukuthi nxabelala ngumkhuhlane labo abahlane labo bathole ukuncediswa masinyane.
Manje ngokubona kwakho abantu labo ababalekileyo abasoze befike na endaweni ezifana labo Gwanda khona ngapho?
Yikho esikwesabela khona ukuthi njengoba besuka khona eBrightbridge idolobha elikhulu lokuqala iGwanda engxenye sikhuluma nje sebeke bagudlana labanye abantu ngoba baziwa labo bantu. Yikho esikwesabela kakhulu ukuthi bagcina bephambanisa lenhlala kahle yabantu ngoba umkhuhlane lo kuyethusa ngoba akubonakali ngamehlo kugcina kubanjwa imitshina. Yikho sibili abantu abakwesabelayo ukuthi nxa bengasuka eBrightbridge xa bengapha kumbe bakobulawayo kumbe bangaphi iGwanda ngenye izindawo esendleleni engaba sendleleni yalabo bantu besiyalapho angabe bakhona. Sisaba kakhulu sibili ukuthi bangabuya besithwalele ukufa lokhu sengathi bangatholakala masinyane lathi sizwe isimo sabo ukwenzela ukuthi sihlale sazi ukuthi kambe ngabe badlulele lapha siphebonga kanani. Into yakhona sibili kumele banje ngokuphangisa badinga masinyane.
Kubaleka kwabantu laba kungakutshengisani ukuthi uhulumende kabagcini kuhle na kumbe kumele bagcinwe ngamapholisa lamasosha ukuze bengabaleki?
Yebo, engxenye mhlawumbe bangakhala ngokuthi kabaphathwa kuhle kodwa phela kade vele ophethe kuhle ngubani engathi labo bonabo thina esizidlalele ezindlini kubuhlungu kodwa sihlaliswa ukuthi sizama ukuthi siphephe esimeni lesi esikuso. Kakula muntu othanda ukuthona evalelwe sengitsho khona le mzini wakhe kakumnandi ngitsho kuyadina kuyadaka kuyasinda kodwa kumele-ke kwenzakale ngoba nayindlela ayikho enye indlela kwenqabela umkhuhlane lo. Ye, nxa sekuswelakala ukuthi bagadelwe ngamapholisa lamasosha akube njalo ngoba impilo yabo bebalutshwane benjalo ngazake ivunyelwe ukupha manisa ilizwe lonke mbesizwe sonke.
Umnumzana Thande Kozintimkandla yisakhamuzi seGwanda ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Kudaba oluphathelane lezemfundo ugatsha olubona ngokuqhotshwa kwemihloliso olwezimseki luthi imihloliso ye-O-Level le A-Level elotshwa ngoNhlangula izabhalwa kusukela mhlaka-29 ngoNhlangula isiyaphela mhlaka-22 ngoNtulikazi. Lokho kuvezwe isiphathamandla salolu gatsha ephalamende izolo. Kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ziyakusola lokhu zisithi ukuhlangana kwabafundi kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus. Obe ngumsekeli kamphathi ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana NH Mutoli uxotshwe umsebenzi ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana lezinye iziphathamandla zezanu-PF. Kumalanga ambalwa edluleyo uMutoli uthe umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo kanye lomnumzana Christopher Mutswangwa bamqoqela okubi. Ukuxotshwa kwakhe izolo kuze ngemva kokuba ethule umbiko othi abesifazana bebandla le-MDC Alliance abathunjwe batshaywa kakubi ngabantu abanakanelwa ukuthi ngama-CIO bangonondindwa abaxabana phezu kwenhlawulo labantu ababebathengisele imizimba. Uthe kulapho-ke abalimalela khona. Abesifazana laba ngunkosazana Joanna Mamombe, uNetsai Marova loSicilia Chimbiri. Ukuhlaziya udaba lolu sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Umuntu othi kaxotshelwanga ukuhlambalaza abesimame abesifazane abe-MDC kaxotshelwanga ukuthukana lo Monica Mtswangwa kumbe uChris Mtswangwa uxotshelwe ukuxabana lo Sibusiso Moyo. Yiwo umbuso loyana, yiwo umbuso weZimbabwe. Nxa esethintela phana sethintela pho kungathintwa khona. Ngoba kungasisibusiso moyo labanye asebenza labo ngabo ID mhlambe lokhe esegangeni khona lapho singazikhona mhlambe ungabe sowafela khona legangeni kanti ke yena ke yena mthodi lo ngabe kakho esihlalweni namhlanje ube ngene waba nguminisa ngenxa kasibusiso moyo uED waba sesihlalweni ngenxa kasibusiso moyo ngakho ke yumbuso loyana yiba abasusa umgabe yiba abafaka uED nxa ngabe esehlambalaza bona sesilwa lombuso yikho ekhithiwe kakhithelwa ngakonke lokho kunye ukhitshelwe ukuhlambalaza uSibusiso Moyo.
Umongameli Mnangagwa singathi uxotshe uMutoli ngokuthanda yini njengoba abanye bebesithi bayazwanana ngabangane kumbe ufuqwe ngoSibusiso Moyo labanye.
Siyakwazi sonke ukuthi uMutoli ube ngumfana kaMnangagwa kusuka mhlambe engu-Minister of Defense, engu-Minister of Justice, waze waba ngu-Vice President. Ngakho ke kamkhiphanga ngokuthanda umkhiphe ngoba senyathele lapho kunganyathelwa khona njengoba ngike ngasho uSibusiso Moyo uGeneral uSibusiso Moyo uyumbuso weZimbabwe nxa esenyathele laphana sekufana uED akhethe phakathi kombuso lokuthi ahambe labangani bakhe bona uMthodi ngakho ke akazikhethelanga kube ukuthi under pressure ukuthi akhethe phakathi kombuso kumbe ahambe lalo ujaha kuyacaca ke ukuthi uyakwazi ukuthi umbuso ungapi intambo zombuso zingapi yingakho ekhethe ukuthi ahlukane laye asale embusweni la laba bayibo abalamandla
khona ukulwisana kunkokheli yeZANU-PF okukhulunywayo wena uyakubona yini?
Akuzwanwa kuZANU-PF kuleze phithiphithi zamaqembu osingathi ngama-faction okudalwa yiko ufuna isihlalo. Wonke umuntu olaphana ufuna isihlalo ngokuba ukuba sesihlalweni kwenza ukuthi kube lula ukuthi webe ungaziwabotshwa uqhubeke utshontshe ungabotshwanga. Okwesibili kubangwa ilizwe ukuthi kambe ngabe liya endaweni eqondileyo yini ngokuba umnotho siwadilika ngendlela enkulu kakhulu lokhe kwangena nalo uhulumende. Ngakho abanye bayesaba ukuthi ngo-2023 ZANU-PF izaluza ukhetho nxa ezomnotho zinje babanga zonke izinto babanga ukukorruption ephakathi kwesizwe babanga isitsha ukudla ukuthi yimi esemfanele ngidle kathesi babanga ukuthi bangaluza ama-election babanga izihlalo bayalwa nje kuyaphithizela phakathi kwezanu-PF akula kuzwana.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxelaye ekubulawayo. Amazwe angentshonalanga izolo achotoze uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lesisekelo sombuso welizwe. Kulandela ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kweziphathamandla zebandla le-MDC Alliance ezintathu kanye labesifazana bakobulawayo ababili abatshaywa ngamapholisa balimala kakubi. Amazwe agoqela eleMelika, eleBritane, eleFrance, Germany, Greece, Italy lamanye. Amanyene ethula umbiko okhuthaza uhulumende ukuthi adingisise ngokuthunjwa kwabesifazana beMDC abathi unkosazana Joanna Mamombe, uSicilia Chimbiri kanye loNetsai Marova njalo abophe labo ababadumbayo. Amazwe la athe njalo amapholisa atshaya izelamani zakobulawayo unkosazana nokuthula loNtombi Zodwa Mpofu kumele ajeziswe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza unkosazana Magodo Ngamahlangu.
Kuyinto enhle kakhulukazi ukuthi khona amazwe i-EU ama-diplomats lamanye nje amazwe imanyane eminingi-mningi ikhulume ngalizwi linye isola ichothoza isenzakalo lesesibe senzakaleyo. Bekungaba kuhle kakhulukazi ukuthi khona aluba vele mhla ka-16 April kompana uqala ukutshaywa kwabodadewethu laba be-country park ize lamanzi akompofu kwahlala kwaba lokuhlokoma. Manje kukhanya kumelelwe ukuze ukuthi kube lokuphinde kalo isehlakalo esibi futhi e-RR lapho kuthunjwe kwahlukunyezwa khona odade abathathu futhi kube lokuphuza. So kungani kukhona ukuthi khona kulabanye abantu abalamalungelo awodla nxa engahlukuluzwa kulokudonsa le ngikhuluma yimbono ephuma kuZulu ikakhulu ngapha ngahlangothini lakobulawayo labanye nje abantu abade kwenanzela ukuthi khona udaba lolu siliphuzele. So ukuthi ngakho mphana ukuthi nxa kungavele kutshaywe oyedwa kumbe kuhlukunyezwa oyedwa kuhle kube lokuhlokoma, hayi ukuthi silindele abanye bathi mhlawumbe nga lokho okwenzakale eHarare kwenqatshwa ngoba amehlo omhlaba wonkathi uzakuvele usukhulumende kweZimbabwe ukuthi kanti kwenzakaleni kumantombazana akompofu. Kodwa kwekeliwe lokho khona kuhlukonywa kathesi lanxa kube kuphuziwe. Kodwa siyakubongela ukuthi khona linyathelo elithethweyo esikhangelele ukuthi khona uhulumende weZimbabwe kumele azinyuke amakhwapha abone ukuthi kahle kahle kwini kwenzakalayo elizweni kukakhulukazi ngokuhlukuliswa kwabomama.
Ungomunye wabantu abake bahlukuluzwa labanye bakho elisebenza lonke, lithini ngokuphathwa kwalaba abahlukuluziwe?
Njengenhlanganiso yehoza usiphatha kabuhlungu kakhulukazi lokho ukuthi khona omama baqhubekela behlukuluzwa kusiya phambili and ukuhlukuluzwa kwangikhona ngokuya ecansini. Singananzela sithathe eHarare lapho sinanzela ukuthi khona bahlukuluziwe bathintwa izitho zabo ngendlela engayisiyo ukuthi vele nxa uhlukumeza umama ngobunguye bakhe. Sinanzela kobulawayo lakho bayathukwa labo osisi be-Country Park, bathukwa ngezinqe zabo, bathukwa ngobuyibo babo izakhiwo zabo, baphinde bathukwe ngolimi abalukhulumayo. So ma amapholisa ekhangele omama abona nje into zokuthi bangadlala ngazo santando kungakhathalakiliyo kuyikweyisa lokhu ngoba sibona ama-gender insults and assaults and then sise sikhangela futhi sikhangela ukuthi kulama-tribal insults. Sithi yebo kambe sisiselizweni elilesi kule sombuso welizwe livikela amalungelo oluntu kanye labo mama kodwa uqhubeka kusizakala mahlayana nje okhangela ukuthi sikhangela ukuthi njengenhlanganiso yokuza abantu laba bajeziswe babanje bajeziswe.
Unkosazana Magodo Ngamahlangu ngowenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana ewoza. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Siphinde saxoxa njalo lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Difa Dube.
Into abayikhulumayo yinto eyisifiso saye wonke umntwana weZimbabwe ofisa ukuthi abone iZimbabwe isiba yilizwe elenza noma elazi ukuthi abantwana beZimbabwe iyini okubalungeleyo ikuyini okungabalungelanga. Ngoba into yokuqala njengokuba sesabona iziphathamandla zikhuluma ukuthi nxa kungumntwana kungenza njani yikho kanye khona lokhu umbuzo oyi yiwo ofanele ukuthi isiphatha amandla zelizwe lakithi bazibuza ukuthi nxa kungaba abantwana kungabaphatha njalo ukuthi into le iyenzakala ngalendlela into engalunganga amazwe amanye lawa adlelana leZimbabwe noma afisa ukuthi ayakhe ubuhlobo obuhle leZimbabwe abafisa ukuthi basebenzisane lelizwe leZimbabwe ngezandla eziklini ngezandla ezingelayo udodi kodwa ke isixwayiso mina engazitsho ngingaxwayisa ukuthi inkokeli yakithi abakuthathe lokhu abakuzwa kukhulunywa ngabanye abantu noma abakuzwa kukhulunywa ezalwane zeZimbabwe bengakutshayi indiva abakuthathe ukuthi kube yinto eserious abakuthathe kube yinto abayenza ngenhliziyo zabo zonke betshengisele ukuthi bona le nto le abasayifuni into abayifunayo bafuna into enjani kodwa ke asazi njalo ukuthi nxa kunje ukuthi iyabiza phetha njani ngoba esikhathini eziningi sidwala ukukubona kutshayi indiva nje into yakhona kwenzakala sengathi ayikho into eyenzakeleyo
yena uhulumende Dube nxa evumela ukwephulwa kwamalungelo konke lokhu esikubonayo kakunanzeleli yini ukuthi kuphazamisa imizamo yakhe yokudlelana kuhle lamanye amazwe
Kungumbuzo omkhulu lo baba unkomo obuzayo ngoba kwesinye isikhathi ziningi ezinye izinto isigameko ezenzakalayo okuthiya abantu bezibuza imibuzo eminingi bedinga impendulo bengayitholi ukuthi nxa ungumuntu akekho umuntu owake waphila eyedwa emhlabeni engaphili labo makhelwane mhlambe engaphili labanye abantu abambisane labo impilo okuyikho esikuthoyo ukuthi ukubambisana lamanye amazwe noma kungabe kungamazwe ase-Europe noma kungabe ngamazwe asempumalanga noma ngamazwe angenhla noma kungabe kuyiwaphi amazwe noma ngamazwe ase-Afrika wonkana wonke amazwe nxa kungamazwe alobukhokhelo buqotho badinga labo ukuthi bebabambisana labanye abantu ngendlela eqotho njalo ngendlela ehlambulukileyo okuyinto engayisiyo nto edinga mhlawumbe ukuthi aso rocket science yinto esegcekeni engadingi mhlawumbe amaprofesa ukuthi baze babuye bavule ama-section athize ukuthi mhlawumbe omunye umuntu aza kuzwisise khona lokho
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kaZulu sixoxela ekwelebhilitane Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla Iphephandaba leChronicle lithi abanye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni kobulawayo sebeqalile njalo umsebenzi lanxa bengakavunyelwa ngokusemthethweni. Inkundla yezimlife.com yona ithi owake waba yisiphathamandla senkampani yezesa umnumzana Joshua Chifamba utholakale emsulwa inkantolo izolo kucala lenkohlakalo abeletheswa. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani bakwethu mina nguChipho Gumbo ngosikhobo namethembe Cholocho nyezwa lapha abantu bayakhala kakhulu ngokuswela ulwazi ngohlupho lwecorona kodwa thina ngapha endaweni engikuyo asilala uhlupho lolo kangako ngoba abantu abaningi balolwazi ngecorona silama VHW ethu asifundisayo ngaso sonke isikhathi silayo uDr Gumbo silayo uOthilia Thebe ngama VHW akithi lapha esikhona bayasifundisa ngecorona siyabonga ukuthi sathola abantu abasincedisayo laloba liza siaffecta leli gciwane lecoronavirus sibonga ukuthi liza siaffectela kwelikhatshana nxa ukuthi ulwazi silalo sila iklinika eseduze lathi isamawuru lakho ulwazi siluthola khona mayelana nge-COVID-19 basifundisa i-social distancing emagedini silalo kwa wakubiza ngokuthi izigubu gear ngoba sila zimpompi lapha emakhaya sila mazigubu gear agejelwe emagedini ma ungena nje igedi uyageza lokhu senzani sihlala sigeza izandla ngithe ngithathe leli thuba ke ngibonge lolu lwazi abasinika lona abasifundisa lona mayelana lomkhuhlane we-COVID-19 siyababonga laba bantu ngoba kungayisiko alubana asazi lutho lezitolo siyabonga ukuthi ezitolo lapha nxa uhamba kunanyathiselwa amaphepha fika ufunde ukuzuzwisise sibonga ukuthi abhalwe ngesindebele esisizwayo nxa ngabe mbalile ngiyabtshela umuntu ongakwanisi ukubala silabantu abadala siyabonga ukuthi siyafundiswa ngolwazi lwecorona
Sinjani bantu be studio 7 nyavingelela ngilapha lapha kwele South Africa kodwa ngizalo eZimbabwe ya ngile problem manje angila yini indlela yokuxhumana lana ngaphandle kwakhona lapha esigabeni sika Masendu lapha ne Plumtree komuke kuthiwa komuke kulo malayitha laphana othwa ngu-DL ya wenza into engayithandiyo njalo engeke ithandwe ngumuntu uloku ethwala amadabula apho ecrosa lawo esiye egoli ebuye futhi abuyele egoli and akascreenwa akachekwa akayenziwa lutho so i-concern yami ukuthi khona mayebuyela ekhaya laphana uzothelela abantu basekhaya umkhuhlane we-corona so engikucelayo lingavezi le gama lami kodwa-ke ake li-alame nje uchief Masendu li-alame amaphoyisa akomadlambuzi ukuthi aqaphele lowo muntu ngikhuluma sowulele letha abanye amadabulapi lapho egoli esuka lawo e-Plumtree ekhaya khonale uyabuyela futhi esiya kuphi ekhaya lo mkhuhlane kala mkhuhlane kula muntu oyaziyo kodwa kuma amazwe ngamazwe izinto zinje so umkhuhlane lo ngaba khona esigabeni emakhaya ambona ukuthi khona into engalunga abantu be studio 7 ngiyacela lisize lihambise umbiko lwe lapho libona ukuthi khona ungayafika khona usebenze ngoba ngishele enye platform ngiyazi yona le kuphela so ngicela nje lingavezi igama lami indoda lo kuthiwa ngu-DL ungumalayitha angiyithandi indaba yakhe ngenxa yokuthi ekhaya laphana akulamithi njalo akulazibhedlela kuse-reserve akulama-ambulensi akulalutho but maye ngafika lo mkhuhlane lo ekhaya ethole kulo mngcwabo xhawulana labantu ezitolo axhawulana labantu uzasiqedela abantu usesigabeni sikachief Masendu eMasendu Central komuke
siyazivingelela kustudio 7 silivuka njani kunye wonke labalaleli lo okhulumayo usis N khuluma ngisehaveron into engifuna ukuyikhuluma lapha ukuthi kambe sho abazali shuwa labantwana bangabe lokho bebhizi befuna ukuthi izikolo zivule begijimele ukuyabhala imihloliso sho uqakathekileyo imfundo le mpilo yini yebo yimfundo iqakathekile kodwa nxa umkhuhlane lolokhu umemetheka kangaka umntwana noma umnyaka uzaphinda kulokuthi ahambe esikolo evule izikolo ayithathe umkhuhlane abuye uthela abazali afe futhi lala abazali bafe ngitsho bona yimpilo esingasekho yena le ukanti-ke noma kade bengahlala kungavuli izikolo balandele iziqondiso zikahulumente umnyaka ozayo buyafika buyakwanisa ukuphinda abhale kuloku bekhalela ukuthi ahambe esikolo izikolo zivule ubhale imihloliso kuyini shu umhloliso ngaphandle kwempilo yomuntu impilo iqakathekile kule mfundo abazali shu hayi
labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. EleBotswana lizaqala namuhla ukuvula izikolo lamabhizimusi obekuvaliwe ngenxa yegciwane le-coronavirus. ELeSouth Africa lona lithe kulosana obelulensuku ezimbili kuphela luzelwe olubulawe yi-coronavirus kulelo lizwe izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu asebebulewe yi-coronavirus kuleli lizwe selikhwelile laya ku-94,900. Asebebanjwe yilo mkhuhlane sebephezu kwe-1.5 million. Izolo khona kufe abantu abedlula 1,500. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe igciwane le-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kumatshumi amane lasitshiyangalombili 48. obe ngumsekeli kamphathi Ntambo obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Energy Mutodi uxotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa izolo ngemva kokuxabana labaphathi Ntambo bezanu PF amazwe angentshonalanga sechotoze uhulumende kaMnangagwa ngokuqhubeka esephula amalungelo kaZulu kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke njalo kwezekuseni kusasa ngo-6:30 olivalelisayo nguntungamilinkomo.